sesizwile ukuthi hayi uMnumzana Trump ulungiselele ukuthi ku-convention le-Republican Party ukuthi efakwe ukuthi ebe nguye ozaba yi-nominee ofakiweyo ukuthi leli qembu selifakile ukuthi ozaba ngumongameli nxa kufika ukhetho lukaNovemba ngubani. Uthi yena ekhuluma uMnumzana Trump ukuthi hayi kumele ehambe eyokhuluma emhlanganweni lowo ekhulume njengenkokheli yelizwe i-America ephinde ikhulume njengenkokheli yomhlaba. Njengoba sibonile esitsho laphana sanda kudutshulwa uthe kumele kuliwe ukuthi kuze kunqotshwe. Cabanga ukuthi kutho ukuthi kunqotshwe ukuthi engene ebe ngumongameli omusha.
Ukudutshulwa kwakhe lokhu ngokuwo obona kwenu kungaguqula na imicabango yabaningi ikakhulu akade bengamsekeli?
Abantu abasacubungulayo lokhu bakhuluma izinto ezithiyeneyo engikuboneleyo mina. Abanye bathi hayi labo akade bevele bezamvotela bazasukuma ngamandla baphakama ngamandla besiyabona ukuthi bavotile sibili okuzenza ukuthi amavoti akhe ayenele. Abangakwaziyo yikuthi laba abavotela uBiden labo bazaba lentshukuntshu lamandla wona la afanayo ukuthi besukume labo behambe njalo bayevota. Njalo indawo agijulele kuyo ePennsylvania President Biden ekhethweni lwedlulayo luka-2020 wanqoba kuyo. So abantu sebezibuza ukuthi ngenxa yokuthi ugijulele khona kambe kuzadala umahluko ukuthi iPennsylvania igcine iguqulwe yanqotshwa yathathwa yi-Republican Party.
Libona sengathi ukuhlaselwa kukaTrump lokhu kwakungeke kudale na okunye okufuthelana okungaletha udlakela?
Umthandazo wabantu abaningi ukuthi kube lokuthula ikakhulu kulandelwa ama-elections la abuya ngoNovemba. Emabandleni amaningi izolo kuyinsonto abantu kade bethandaza abafundisi bekhuthaza abantu ukuthi hayi silizwe linye njenge-America kakukhuzwe udlame kudediswe inzondo even no speaker we-Congress uMike Johnson laye ukukhulumile. So yinto ekhangelela ukuthi uZulu wonke uzayamukela kungabi lo dlame. Kodwa kukhona abanye kunjalo nje abalokhu besithi hayi kakuliwe kule nsolo eningi abantu abakwazi kanti vele nalo okwenzileyo kwenzeleni yinto nje ukuthi usebhubhile so akwaziwe ukuthi kade sebenza labo bani. So abantu bayathandaza ukuthi hayi kube lokuthula.